Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 Mpufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lancala idliwe okukhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni, mhlawumbe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa-ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu, impilo ephilwe elizweni kabayithandi, kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani.
Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo?
I-EMA ifanele itshele abantu, ihambe ifundisa abantu.
Ibandla le-CCC lithi ingozi yomlilo ethethe imphefumulo yabalitshumi esigodini ngomvulo ngabe kayenzakalanga aluba uZulu efundiswa ukuzivikela kundaba zomlilo ngabogatsha lwe-EMA.
Siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye lendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona.
Sizezwa ukuthi bona abe-EMA bathini.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela abaziphilisa ngakhona bese bebulawa lemsebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo nxa bethi bazame ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawela kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni kulandela ukubulawa kwabesifazane abayisithupha abaphila ngokuthengisa ucansi kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga eziphansi kwechumi ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lokhe lisithi imithetho yezokhetho yamele kucele lebandla leZANU-PF. Leli bandla lisanda kwethula ugwalo olumumethe izikhalazo zalo oluthiwa Prepare. Ezinye zezikhalazo zebandla leli yikuthi amabandla wonke ancintisayo aphiwe amathuba alingeneyo emisakazweni lemaphephandabeni kahulumende. Ugwalo lwabavoti i-voters roll kumele lwehlulwe kahle kungela magama abafayo lokupha abantu mgceke nxa belufuna lolugwalo, hathi okwenziwa kathesi. Abahlala phandle kwelizwe baphiwe ithuba lokuvota besemazweni abahlala kuwo. Kungakhathalekile ibandla elibusayo leZANU-PF lona liphakathi kokuhlela ingatsha zalo ele-CCC elingelazo lezingatsha. Ucwaningo lwe-Mass Public Opinion olwethulwe kuyonale umnyaka lwatshengisa ibandla leZANU-PF linqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile, siyabona endaweni ezihlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile. Iqembu elibusayo leZANU-PF liyakhankasa, lalaphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini leZANU-PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa, kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa. Sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa, sikubonile njalo imihlangano yama-political parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapha kade befuna ukuthi babambe khona imhlangano. Abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa kodwa iqembu lezano PF likhululekile ukampena ukhankasa lapha elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentathela izindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo, uvimbela intathela izindaba, uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho, kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda, into ezalahla abantu, into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhlukunyezwa intathela izindaba. Ziqakathekile kakhulu ekuthini kuhlonitshwa amalungelo abantu kube le democracy. Ngakho-ke emuntwini ongathandi idemokrasi lamalungelo abantu, into yokuqala vela ilwisayo zintathela izindaba lemisakazo.
Manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla lezanu PF linqoba njalo na kukhetho?
Akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela, kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona. Bazafisa ukuthi kube le nguquko endlela ababuswa ngayo ukuze kube le misebenzi, kube lezibhedlela, kube lezikolo, kube le migwaqo, kube le mpilo entsha nje, kube le lizwe othi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki, kube le mali yelizwe esebenza ngendlela lefaneleyo, kuphele zonke lezi zinsizi. Kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela. Sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni, mhlambe izo ezizasetshenziswa kumnyako zayo. Kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobunengi bathukuthele kakhulu, impilo ephilwe elizweni kabayithandi, kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani, kuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhuthaza inhlanganiso ye-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ukuthi iqinise imfundiso ebantwini eyokuvikela ukulumatha komlilo wendle kanye lendlela zokucitsha nxa usuthe waqhamuka. Lokhu kuza ngemva kokubhubha kwabantu abalithumi ngomvulo bezama ukucitsha umlilo eplazini esigodini esigabeni seMathebeleland South. Asizweni amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona echasisa okuningi ngalolu daba.
Ibandla labantu Citizen Coalition for Change ikhala lezimuli zesigodini lezo ezathabalaliswa ngumlilo weganga. Sibuhlungu mahlabezulu ukuthi usapho lwesilo umzilikazi lutshe kungani lutshani. Yikho ke uPresident Chamisa ukhala labantu beMathebeleland South kakhulu lezimuli zalaba abantu abathabalaliswe ngumlilo. Siyamangala, sibamba umlomo wangaphansi ukuthi kanti kwakutheni kuze kutshe abantu abangitheni. Kutshengisa ukuthi abantu abafundiswanga ukuthi umlilo ingozi. I-EMA ifanele itshele abantu, ihambe ifundise abantu ukuthi umlilo ukhuliswa njani, hatshi ukuthi abantu bazakugijima nje bengalalutho besiya bulawa umlilo ngani bafela kugehena kaSathane. Yazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende kwezinye indawo uyadeclare izinto ezinje ethi i-national disaster. La ngapha esigodini eMandebeleni siyacela sikhangele ukuthi kambe iZimbabwe izancedisa yini emfeni lendleko zalaba abantu abasitshonileyo. Mahlabezulu limnyama elangaphilanga ngoba abantu abangaka bafile basenzima Achi kubuhlungu kakhulu yikho sikhalale muli zabo siphinde sikhalele izihlobo nabantu bonke eMathebeleni South kakhulu esigodini enduneni usigola lomathema.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi siyaxolisa ke ngomlayezo wa customer leyona ungani uyahayizela awuzwakali kahle kodwa hayi silethembali wazwile amazwi akhe asizweni amazwi esikhulumeli senhlanganiso ye EMA unkosikazi amkele sidange exoxa ngalolu daba.
Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaliqamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo onkathi ugajaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu kuvunguza umoya kakhulu njalo kuchisa kakhulu ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuNtulika kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu njalo ke yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa kungaphathwanga kumbe kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla impilo kanye layo imvelo ngakho ke thina njengabogatsha lwezemvelo abe Environmental Management Agency siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi ikakhulu singakhangela izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guard ukuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulwisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavunga kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye nendawo lapho babesebenzela khona ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi
lawo ke ngamazwi kankosikazi amkela sidange isikhulumeli senhlanganiso ye EMA osithumele eseHarare. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabanye abayisithupha abakumsebenzi wokuthengisa ucansi. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zibubula amagwebu ihlanganiso zamalungelo ngemva kokubulawa kwabacatshangelwa ukuthi ngabaphila ngokuthengisa imizimba abayisithupha eJohannesburg. Abesifazana laba babulewe ngesihluku esikhulu. Omunye wabo utholakale izigqoko zakhe zangaphansi zehlisiwe, isiketi wagujuzelwa ngaso ekhanda. Omunye utholakale efakwe ebhimu, omunye watsho wathikwa phansi wengcekeza ebingemva kwalesi sakhiwo. Abathathu bebephoselwe emoteni ezizolungiswa kulesakhiwo esiseJohannesburg endaweni eyaziwa kakhulu ngokusebenzela khona laba abathengisa imizimba. Isikhulume senhlanganiso yabathengisa ngemizimba esisonke National Sex Workers Movement, umnumzana Kahleko Rasibize, uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende avumele abathengisa imizimba basebenze ngokusemthethweni ukuze bangasebenzela endaweni eziyingozi.
Either sex workers or not, but we're talking women who are dead. This is a massacre in terms of the sex work industry. It's a blow. At what point?
Uthi kuyathukuthelisa kakhulu ukuthi koze kube nini uhulumende evale indlebe abesifazane bebulawa, bebanjwa eganyavu, kanye lokuhlukuluzwa ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi lesi senzo sesithiyo mama bonke bethitibele.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela eyabaziphilisa ngakhona bese bebulawa le msebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo nxa bethu bazama ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawela kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza. Silisizi kakhulu njalo silinde ukuthi size ukuthi imphumela izothini ngokufa kwalabo mama. Bafeleni, bebulawa ngubani, bebulawelwani.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi sebephilele evalweni njengabomama beZimbabwe kwele South Africa njengoba mihla yonke kusiba lezihlakalo zokubulawa kwabesifazane kungakhathalekile ukuthi benza msebenzi bani.
Kambe sekukhulunywe kangaka, kambe sisikhale kangaka, sisikhalaze kangaka ukuthi sicela ukuhlonitshwa, sicela lathi siphiwe lelo lungelo lempilo ukuthi siphile. Kodwa kuyakhanya ukuthi ukukhala kwethu kunhlangazibuka nomoya akuzwakali.
Lobanje amapholisa angakaqinisekisi ukuthi ababulewe laba ngobani lokuthi badabuka kwapha amazwe kulabesifazane abaningi beZimbabwe abenza umsebenzi wokuthengisa imizimba kwele South Africa. Inhlanganiso Amnesty International layo isukugcizelela ukuthi kufanele uhulumende ethule umthetho ovumela abathengisa imizimba ukuthi bakwenze lokhu ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphephileyo. Kusenjalo inhlanganiso yabatshutshisi ithi kulowesifazane oyedwa omiswe phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane. Kusenjalo inhlanganiso yabatshutshisi ithi kulowesilisa oyedwa omiswe phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane laba okuyibufakazi ababuthole kuma-CCTV cameras afakwe kuleyo ndawo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi omanje sebehlabe umkhosi ngokungenela kwezombangazwe emthethwandaba. Omanje laba balobe ugwalo abaluthumeze ebantwini ukuthi bafake isandla zabo kumbe ama-signature, i-petition ngesilungu. Leli phephandaba lithi omanje laba bathi ukungenela kwezombusazwe emacaleni awezombusazwe sokubhahile. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owesanganayi hlanganani World Tourism Expo uyaqala lamuhla kobulawayo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Leli phephandaba lithi kuzakuba lababukisayo abangamakhulu phose amathathu 270 bevela kumagumbi wonke womhlaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ndivuka njani kustudio 7, siyabonga ukusivula amehlo lisazi sendaba ezenzakalayo elizweni lonke. Hayi, mina ngifuna ukukomenta indaba kakhulu. Ukufa kuyafika kuye wonke muntu, but bukhwini bekufanele ukuthi kube thona selungisa udaba lwethu lweZimbabwe, ngoba yibo abasifake enkingeni namhlanje, siseproblemini ezinje. So yibo abasisayinelayo ziyezi izinto ezinjengalezi. Ungakhangela ngo-1893 bediliza umbuso kalobhengula, babuya behamba labafana beHarare betraina amatshona i-600 something ukuthi kabuye ezodiliza laphi iZimbabwe. Kuthe nge-independence 1980 kufanele ukuthi kuthathwe uNkomo, bangena futhi bathi bona kuzangena abamthandayo. Namhlanje siyadubeka khangela ukuthi abantu beHarare basibusa njani, basibulala ngegrawundi bathula, nanamhlanje bathule vele abafuna ukukhuluma ngakho. Kuyini khonoko? Anti yabona, siyadubeka nje thina sikhala ngeBritain. Sikhala ngeBritain ukuthi yayilola abantu besishonini, ibanika zonke izikhali zokuthi abasibulale, yayingakhulumi. sibhayizeni kathi esilo ongenayo sicela ukuthi akasiphendule asitshele le boundary yethu ukuthi ihamba ngaphi ngoba sivele siyayazi sesidiniwe thina ngokuhlala ngaphansi kwabantu abasincindezelayo kathi sibagcwele bayathatha amamayini akithi yonke imisebenzi ekhona emabhoda akithi yibo thina kasisebenzi singolovu sile future bantu abantu bethu bagcwale egoli babulawa khonale kathi siyaxutshwa baxutshwa abaningi phela ngabesindebeleni babephenduka lapha kuzaba njani andawo bazafuna isipesi sabo sokusigcina kusiba umsindo abake beyilungiswa khwini le into yabulela labantwana babula ama-British
ngiye ngibulise kwi-studio 7 intilinjani lonke kumagumbamali omhlaba uThulane Ndlovu enkaya kwesikhubokhubo mbili wokhulume ngalesi sikhathi ngithanda ukuthi ngiphendule le nsizwa ngempileli khehla lasebhinga abalibiza ngokuthi ngukhula kwashe Munsaka oqambela abantu amange ngumuntu omdala akula mgwaqo olungiswayo yizanu p f baba ungabe ungigawule volume 3 wena akula ngitsho uvula umgwaqo olungiswayo ungaqambela abantu nje amanga abantu bayafa ngendlalo nto iziphala zikahulumende zigcwele iziphi lezo ziphala ezigcwele abantu besifa ngendlala ma iziphala zigcwele kulindweni ke kunganikiswa abantu ukudla wabonti lapho nje kuphupha emini libalelo niyakuphupha niyakucela baba ungaqambela abantu amanga abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla azikho izikolo but liyafakaza lithi kunama-thousands nama-thousands ezikolo eseziyakho nguhulumeni ziphi lezo zikolo imigwaqo ibolile hhayi uyabona mina ngiyini wena ngabe vele kangivumi khona ukuthi ngikhulume ne-studio 7 ngoba ukuthi umamelwe umhlaba wonke mpela uqamba amankanje ekulihlazo kuyazila lokhu ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu phinda futhi ubuyele ku-studio 7 uxolise abantu basebhinga ubaxolise kakhulu ngamange wakhulumileyo akwenziwa lokhu uhlukumeza abantu ngiyabonga
sanibonani basakazi bethu nonke kwi-studio 7 nabalaleli kwi-studio 7 ngobuningi babo okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngiseGoli bakwethu engingakho ke lapha namhlaba bakwethu yilolu udaba oluzwakeleyo olokuthi i-CCC imangazwa ukuthi iZANU-PF ihamba osobhuku nabanye bahamba beyevotela abantu kuma-polling station ngobuningi baba abantu kuyamangaza-ke ukuthi i-CCC yimayi kuqabuka-ke lokho ukuthi kuyenzakala ngawona la ma-by-elections ayenzakalayo ikanti-ke lomkhuba ubuvele usenzakala kusukela lo Tsvangirai saphila emaphandleni ale emashonaland usabhuku nguye ohamba nabantu ayebavotela uyazi ukuthi abantu bakhe inani lakhe lingakanani abafika bavotele kuthi nje laba abalutshwana angabazivotele so ke yona i-CC mayisithi iyakuqabuka lokho kusho ukuthi idlala ngama-supporters ayo ya ngoba yinto evele ingumkhuba wayo iZANU-P F owaziwa ngumuntu wonke ukuthi iyakwenza lokho so bona mabe bona ngathi bazowina u-2023 ama-election senziwa ngaleyo ndlela bona ngathi badlala ngabantu yabonga
sanibonani ku-studio 7 sanibonani ku-studio 7 okhulumisayo yimi njalo Moses Mtimba ngikwale kotswana Gaborone ithike ngithatheleli thuba ngikhulumise mphendule ubhuti lowo ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhudzi Msaka lo othi iZANU iyenza kahle ekariyango ebhinga lapha hayi mukulana Masweka Maseka mukulana imebonzwa mukariyangwe stretch kariyangwe center njendanjio road enje mulogo amba kutegwa nangagwa ulo kuchitaka botu road ilogo zidilila no lingatshela abantu amanga mntu omdala lingatshela abantu amanga budi umgwaqo lwani ufile ukufa ukufa nya izimota asahambi kahle namabhasi ahambi kahle amuthasapoti iZANU mukulana amululame munzila elinjenjiyo inzila ya new generation mbotu we are tired ngeZANU iZANU kasisayithandi please iZANU kasisayithandi sifuna umbuso omutsha sifuna ukutshintsha bakithi siyabonga ngingabe mude kakhulu thank you ku-studio 7
Yes, sanibonani Studio 7 ngicela migama ngu Adolf Shaba yentando ucelisa kakhulu kumuli yeZimbabwe kusapho leZimbabwe bantu shukumani bantu kuyebhalisa ukuvota ngobuningi benu hhayi abantu bekhala kungelanto abayenzayo lingasongi izandla kodwa likhala abantu abahambe bebhalisa celisa kakhulu kulabo abakwamanye amazwe gijima uye kuleyo nearest town ngoba ngiyazi ukuthi i-nearest town ezobe ikhona lapho ilayo i-ZAC offices lalabo abasekhaya hambani kuma-nearest ZAC office njengoba kungasadingeki izincwadi eziningineki kudingeka isithupha sakho hamba uyebhalisa hambani bantu kuyebhalisa ngobuningi benu thatha isithupha sakho uyebhalisa sikwazi ukuvota ngobuningi if singabhalisa ngobuningi bethu laleyo reading abakhuluma ngayo abathi izano ngekho idliwe iyaqila ayingeke izisebenze kufana lokuthi umuntu ele-100 rand umuntu angeke aze akutshontshele even u-20 rand ngakutshontshela u-20 rand noma kuthiwa uyazimetha angeke uzunga ongakubona ukuthi utshontshele so if abantu bevote ngobuningi babo sivote ngobuningi bethu kuyenzeka 2023 siyayikhipha lezano siyayisiphuna neempande zabo
Studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyazizwa izindaba siyakwizwa labantu bezanu pf abafana nabogawuli ukuthi abantu abanjengabogawuli ibababuyisela intuthu kuyelizwe emuva ugawuli mayezaku khanya ebhovuka ebhovukele umuntu onjengomnankagwa umuntu osebulele ilizwe umuntu obopha abantu obopha amababantu aphikisayo kudizwakale ebhovuka kanti yona gawule utholani vele kuzanu pf ngoba gawula sikhundla lesikhundla yini into oyitholayo ukuthi nje kuthiwe umsekeli wezanu pf ikokhona ungakwenza uhamba ubhovuka kuphela nje abantu bangathi basule umnankagwa bhovuka kuphela utholani lo mnankagwa lo ungatholi kakwazi ukuthi kulo muntu othiwagawule onjengawo awuyayanyisa gawule mani ngizama ukuziqoqa mani kambe abantu bathi bedubeka ngakuzwa kale ubhovu wasibidi uyisekile umnankaka wasibidi hhawu uzodiva abantu bemashona lenjishiwa sebesole umnankaka kodwa nto kubhovuka kawutholi lutho umuntu wemota ako nje ihambe esikontirini kawula lutho nje anti sizile ukukhetha ama-central committee wona zange wakhethwa ngisho madi umathi sikhundlela soyini ukuthi ungwezanu p f kuphela a zinuka amakhwapha
Lawke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga ngaze lehlukane imbala. Different people, different colors. Ingoma ke emnandi, ingoma ka Lucky Dube. Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavumi uba sisonke. Sikuthi uba siqhubeke sisonke. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingifuna ukuzwa indaba zethu lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami ngu Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.